sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngomvulo. Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngomvulo mhlaka 11 Ntulikazi 2022 uPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, uZulu weZimbabwe ukhala ezimathonzi ngodubo osolukhona elizweni lokuthengiswa kokudla lempahla yonke yedola leMelika. LeZimbabwe lemanyana lamanye amazwe awezwe yazi leAfrika ngombulo ukunanza usuku lokulwisana lenkohlakalo ole Anti-Corruption Day. Iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi linqobe eleSingapore ngama-runs edlula alikhulu 111. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. UZulu weZimbabwe ukhala ezimathonzi ngodubo osolukhona elizweni lokuthengiswa kokudla lempahla yonke nje ngedola leMelika, yena ke ehola idola eleZimbabwe. Umlondolozi Ndlovu oweStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuza ngemva kokuba uhulumende ebeke umthetho kumaviki asanda kwedlula ovumela osomabhizimusi ukuthengisa ngedola leMelika. Izitolo eziningi sezibhala iminyango ukuba labo abangela dola leMelika bengalokothi ukungena ezitolo. Lokhu kutsho ukuba iningi labantu abahola nge-RTGS abasela lapho abangathenga khona ngaphandle kokuqala bangene bathenge idola leMelika. Ukuthenga idola leMelika emkambo wensitha lakho kuqhubekela phambili kusiba nzima ngoba idola elilodwa selithengwa ngama-RTGS angamakhulu ayisikhombisa 700 RTGS. Ingcishi ecubuna ezomnotho umnumzana Masimba kuchera uthi ukusetshenziswa kwedola leMelika ngabezitolo siyinsinda baphenduli.
Ukuthengiswa kwezinto ngama-US dollars kuzenze ukuthi abantu bathwele amagabha afuzayo. Ngoba abantu abaningi siyakwazi ukuthi khathesi bazuzi iholo labo ngama-RTGS. So uyabe sokumele bathengise ama-RTGS ukuthi bazuze ama-US dollars ukuze bathenge ezitolweni.
Uqhubeke esithi kumele uhulumende ananzelele ukuba yena njengomqhatshi omkhulu elizweni izisebenzi zakhe eziningi zihola idola leZimbabwe.
So ukuzenza njalo ukuthi izinto zingatholakali lula ezitolweni ngoba abantu baye bengelayo imali yokuzithenga. Njalo uzabangela ama shortages ezinto ezisetshenziswayo ngabantu mihla ngemihla.
Unkosikazi Faith Banda isakamuzi saseHarare uthi isazokuba nzima ngamandla impilo yomuntu makhaza nxa sokunje.
Hayi, uhulumende sisithwali senzima, especially thina esikhola ngama RTGS mawusiye emashopu kuthiwa sithenge ngama US dollar. Bathi siphile njani nxa kunjalo, akuphileki, sithwele nzima.
Lokhu kusekelwe ngesinye sakamuzi umnumzana Peter Stolena othi sephelelwe akasazi lokuthi uzophila njani.
Ngoba sihola ama RTGS ngapha uziyangena eshopu uthola sifuna imali yeMelika. Asilayo thina le imali yeMelika, asazi ukuthi uhulumende uthi sisayithatha ngabe uyayenza. Ngabe uyathi kumbe amasalari kube yimali yeMelika ukuze lathi sikwanise ukuthenga ezinye izinto emashopu ezinjengama-basic commodities ochukela labo South.
Uyakhala uZulu weZimbabwe ngokuqhubeka kokonakala kwesimo somnotho elizweni osokubangela ukuba intengo yempahla iqhubeke ikhuphuka mihla ngemihla. Osokusengezelelwa la ukuthi kuzamele aqale athenge idola leMelika emkambo wensitha andibana ayethenga ukudla lempahla ezitolo. Imizamo yokuthola umbono kamphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ehlule, kodwa uNcube ebeka umthetho lo wathi idola leRTGS alimisanga ukusetshenziswa kweZimbabwe kodwa abezitolo bahle bathatha leli thuba lokungafuni ukwamukela idola leZimbabwe besithi bafuna elemelika kuphela. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Hello Zimbabwe limanyene lamanye amazwe awezekazi leAfrika namhlanje ukunanza usuku lokulisana lenkohlakalo ole anti-corruption day. Abekomishini ebona ngokulisana lenkohlakalo eZimbabwe eyeZimbabwe anti-corruption commission ZAC labo ngabanye babangene umbuthano owenzelwe eFrancis Town kweleBotswana ukunanza leli langa. Lolu daba luvela kumqondisi Dube weStudio 7 kodwa ke alukangeni luvela eBotswana sizakweluthulela lona nxa solungenile. Ngenxa yesimo esibi kuhlangothi lwezempilakahle eZimbabwe uZulu usebanjwa ngamandla okusebenzisa indlela zokwelatshwa ezendulo kanye lesetshenziswa kwele China eye-acupuncture. Yonake indlela ye-acupuncture ikhanya isisabalala eZimbabwe abantu behamba imango emide ukuzofinyelela ukwelatshwa ngale indlela eHarare. Intathelo zindaba yethu eye-Studio 7 uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Indawo eziqhutshelwa umsebenzi wokwelapha ngendlela ye-acupuncture isungulwe ngenyanga kaMpandula ngomnyaka ka-2020 edolobheni leHarare ngemva kokulobelana phansi isivumelwano i-Memorandum of Understanding MOU phakathi kwahulumende wakuleli lo weChina phezu kokusebenzisana kwezokwelapha ngemithi yendulo. Umnumzana Johnson Gumbo yena oseke wathola usizo ngendlela eye-acupuncture uyalincoma inyathelo elithethwe ngabe-China ukusungula indawo yalolu hlobo eZimbabwe.
Kungenye i-option esesizakuba layo ke yokwelatshwa ngoba sesijayele ukuthi siye esibhedlela siyanikwa ama-injection kumbe amaphilisi kodwa sometimes into lezi azisebenzi azisincedi. Ngakho ke lapha ama-China sincedile kakhulu sezasifundisa ke le ndlela yokusebenzisa amanalithi. Hayi, kuyabongeka, umsebenzi omuhle sibili.
Kwasekelwa ngumnumzana Thafazi weChigandiwa isakhamuzi saseHarare.
So kungaba luncedo sibili ukuthi ama-China asincedise kulolu daba olemkhuhlane eshiyashiyeniyo ukuthi beyelaphe imkhuhlane leyo ikakhulu abokhensa lokunye ongani udumile kulawa malanga okungalatshwayo lapha eZimbabwe ngenxa yokuthi akulamtshina leminye imithi yakhona. Kodwa singazi nxa kungasoze kube lobugwelegwele khona lapho obuthize.
UChigandiwa uthi uthemba kungasindlela yokutshontshela uZulu wakuleli ulwazi lwakhe lwezemithi yendulo njengoba vele ube ngoyisebenzisayo lanxa ibikhangelelwa phansi ngabanye.
Yebo, ngathi into yamahhala kodwa sabe singakwazi ukuthi abakuhulumende bakhona abakuhulumende abavele besidla lamaChina sabe singakwazi ukuthi leyo nto abayikhulumayo ukuthi izabanyamahala kuzawuhamba njani bona bazabhenefithana. Into sabe sifuna ukuba wazi ukuthi bona nxa befuna ukusiza siyakwazi ukuthi bengasiza. Siyandisa ukubona ukuthi balokubhenefitha bebuya besithi bafuna ukusiza.
Ophatheke emisebenzini yokucubungula ezombusazwe kanye lezempilakahle enhlanganisweni yeZimbabwe Democracy Institute ZDI umnumzana Bekezela Gumbo usola ukwenza kukahulumende ovumela abokuza ukwenza into yinye ebivele isenziwa yizizalwane zakuleli kusukela endulo lapho abantu babevele besebenzisa imithi yesintu ukuzelapha kumikhuhlane etshiyeneyo.
Ye, hayi, okwenzakalayo kuyatshengisa ukuthi thina uhulumende silaye weZimbabwe angeke sithi ukuthi is patriotic uhulumende silayo ngoba egijimisa ukuthi silandele i-technology yabanye abantu silezi natha thina kithi la eZimbabwe eyenzayo imithi efanana leyamachina naleyo kodwa ayiphiwa ispace esiyiso esifaneleyo. So lokho kutshengisa ukuthi uhulumende wethu yaseyisa thina abazulu.
Lanxa encoma ukusetshenziswa kwemithi yendulo ngabe-China laba, uGumbo usola khona ukuthi kuphakanyiswa abokuza kodwa abakithi abahlezi besenza okufanayo bengaqakathekiswa.
Ngabe sikhuluma kunje izibhedlela njengakuparela nyato zile khona lezinatha ukwenzela ukuthi abantu bezinatha bekwanise ukuthi lawo bethole imali njengoba sekufaka ama-China. Ngoba umuntu uma esegula laphana ukasela choice sokumele ukuthi ethenge khona kokukhona yena esibhedlela kabe kutholakala kule imithi yama-China. Izinatha yona ikhona eZimbabwe sila izinatha. Uhulumende wethu lo kasikhathaleli, kakhathaleli ukuphakamisa abansundu, khathaleli ukuphakamisa abansundu bakithi le-culture yethu, ngoba imithi naleyi ibuya le-culture yona le abantu bonabo, ibuya le-culture yabantu bonabo, indlela zokuziphila, amasiko abanye abantu, khathi amasiko abanye abantu.
Okhokhela uhlangothi lo manyano obona ngezokwelapha ngemithi yendulo weZimbabwe China Traditional Medicine and Acupuncture Center, uDr. Zhu Wei ulandisa kabanzi ngalolu hlelo.
Most common used technique is acupuncture. Insert needles into points to regulate the harmony of.
Indlela esetshenziswa kakhulu nge-acupuncture eyenziwa ngokuhlaba inalithi ukwenza umzimba usebenze kakuhle kanye lokwenza igazi ligijime kuhle ukuze umzimba usebenze ngendlela. Kulezi nsuku sesihlanganisa imithi yesintu leyesilungu.
Le ndlela yokwelapha okubikwa isisetshenziswa eklinika evulwe esibhedlela esikhulu se-Parinyathwa Group of Hospitals isikhanga abaningi elizweni abaya khona ukuyadinga usizo lapho olunikezwa khona njalo kungela mbadalo. Kubikwa inkulungwane yabantu betholiswe usizo phansi kwale ndawo lapho kwelatshwa ngendlela yemithi yendulo. Ndawonye sekwenziwe isikhathi sokwenza lokho esedlula inkulungwane ezine kusukela ngenyanga kaZibandlela kuwona lo mnyaka. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Khathesi-ke wathi ngithathe ithuba lokuthi silethe enkundleni udaba loluyana olokunanzwa kwelanga lenkohlakalo i-Anti-Corruption Day luvela kumqondisi Ndube oseGaborone kwele Botswana.
Umsekeli kamphathintambo ofisini kamongameli wele Botswana uMnumzana Dumezweni Mthimkhulu ekhuluma kulumbuthano uthe kuqakathekile ukuthi amazwe abambane ekulwiseni inkohlakalo. Uthi usuku lwe-Africa Anti-Corruption Day yisikhathi sokuthi kukhanyelwe emuva ubunisibanga amazwe asesihambile ekulwiseni inkohlakalo.
Corruption remains a hindrance to social, economic, political.
Inkohlakalo ibuyisela emuva inqubela phambili intshontshela uzulu ilungelo lakhe njalo ikhweza inhlawulo yokuvula lokuqhuba amabhizimusi.
Umthinkulu uthi ohulumende kumele bebone ukuthi inhlanganiso ezilwisana lenkohlakalo kumele ziphiwe amandla agcweleyo kungabi lokungenela ngabezombusazwe. Ilanga le-Anti-Corruption Day libanjwe ngaphansi kwehloko esithi Strategies and Mechanisms for the Transparent Management of COVID-19 Funds. Umqondisi wenhlanganiso elwisana lenkohlakalo kwele Botswana e-Directorate on Corruption and Economic Crime, DCEC, uMnumzana Tshepo Pilani uthi ukuqhamuka kwe-COVID-19 kuvule wonke amasango enkohlakalo emazweni atshiyeneyo.
The COVID-19 black swan indeed created conducive conditions.
Sesibone ukuqonga kwenkohlakalo okufana lokukhuphula intengo, okungayenzi izinto mgceke kanye lokufaka esikhwameni kweyinye impahla okumele ibe ngekazulu.
UMnumzana Charles Charuma okade emele inhlanganiso yeZimbabwe Anti-Corruption Commission uthi kumele kuqiniswe indlela olwisa inkohlakalo ngayo ikakhulu ngesikhathi se-COVID-19.
Ensuring that data is accurate, transparent and free of political influence is key to decision making.
Kumele uzulu athole imbiko phezu kwenkohlakalo kungela kungenela kwezombusazwe. Inhlanganiso ezifana le-ZACC kanye le-DCEC zilomlando wokukhweza imizamo yokulwisana lenkohlakalo.
iZimbabwe ilobelane izivumelwano zokulwisa inkohlakalo lwamazwe afana leRwanda, South Africa, Botswana kanye leNamibia. Abacubungula ezombusazwe abafana loMnumzana Zenzomoyo bathi lokhu kuzwakala kulinyathela elihle.
Lokhu singathi thina in theory kulinyathelo elihle kakhulu ngoba kusho ukuthi amazwe lawa azasizana banikana amaqhinga njalo uma kungabe kusenzakala ukuthi omunye wabantu abakorrupt imali yakhe noma lokho akwebileyo uhambise kulawo mazwe kuza kwenza kube lula ukuthi babafinyelele labo bantu.
Umoyo uthi kodwa akulaqiniso ukuthi inhlanganiso ye-ZACC ilawo amandla olwisana lenkohlakalo ngokuqinileyo.
Lokhe inhlanganiso iZimbabwe Anti-Corruption Commission yaqaliswa asikaboni okuthize esingathi thina ngumsebenzi omkhulu asebewenzile. Sihlala sibona sisizwa belandelela bebopha abantu abakorrupt kodwa abaphansi abangalazikhundla ezinkulu kube sokusiba labantu abalamandla abaphezulu abalezikhundla esibaziyo njalo abazwakalayo njalo kulobufakazi ukuthi bayabambeleka kuzinto eze corruption ababothwa bayabekela.
Kuyindlela yokulwisana lenkohlakalo ehlanganiswa e-African Union yabeka umhlaka 11 Ntulikazi njengosuku lwe-Anti-Corruption Day. Ugwalo oluhluza isilinganiso senkohlakalo lwe-Corruption Perception Index luthi inombolo zitshengisa ukuthi izwe lazi le-Afrika lilinani eliphezulu lenkohlakalo, kukanti ugwalo lwe-Global Corruption Barometer lukhomba ukuthi phakathi kwabantu abane-Afrika abadlula oyedwa bathola usizo emaofisini kahulumende ngokufumbathisa. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngiSavron Gwele, Botswana.
Ulive Talk lamhlanje sikhangela ukuhlukunyezwa kwabamabandla ezombusazwe aphikisayo eZimbabwe. Lilalele umsakazo weStudio 7 ophuma ngapha ngasemsakazweni oseWashington DC. Wake waba umcebisi omkhulu esikoleni sowayengumongameli Donald Trump wele Melika eseWhite House, uSteve Bannon, obhekane lamacala athile emthethwandaba, useze wavuma ukufakaza phambi kwekomiti yedale lephalamende ecubungula isehlakalo sokuhlaselwa kwedale lephalamende nyakenye ngozibandlela mhlaka 6 ngabasekeli bakaTrump owayesephuma embusweni. Unobhala obona ngobudlelwane beMelika lamanye amazwe omhlaba uSecretary of State Antony Blinken ubike ukubuka uhulumende wakhe ubheke ngelihlo lokhozi okwenzakala kwele Sri Lanka ngemva kokuphuma kwemibiko ethi umongameli walelo lizwe kanye lenhloko yakhe kahulumende sebeveze isifiso sokwehla ezikhundleni zabo. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba abantu balelo lizwe betshengisele ngokungena ezikoleni zabakhokheli bobabili bethisa ezinye izakhiwo betshengisela njengendlela yokukhonona ngesimo somnotho eselizweni lelo esingamanga kuhle. Izakhamizi zedolobheni le-Alvald esigabeni se-Texas khonapha eMelika zitshengisele ngokufola ezitaladeni njengendlela yokukhonona zisola udlakela olubangelwa yikusetshenziswa kwemibhobho i-gun violence. Iningi labakade betshengisela ligoqela imuli zababulawelwe abantwana esikolweni eseRob Elementary School ngoNkwenkwezi. Amakhulu lamakhulu abantu basedolobheni le-New York khonapha eMelika abavinjwa yokuqhamuka kobhubhane olwe-COVID-19 ukutshada babe lethuba lokwenza njalo bebaningi bengamakhulu kusehlakalo esenzelwe e-Lincoln Center ngesonto. Amapolisa kwele South Africa abikwa lokhu edinga abantu abadubule uxuku labantu babulala abaphose bafike amashumi 219 kuzehlakalo ezimbili endaweni zokunathela utshwala emabhawa. ele Egypt libekwa libhekane lendlala enkulu engazake ibonakale embalini yalelo lizwe la ibekwa ibangelwa ikakhulu yimpi ekhona phakathi kwele Russia lele Ukraine evimba ukuthengwa kokudla ovela phetsheya kolwandle emazweni awe Europe. Uhulumende waseKenya umanyane labenhlanganiso ibona ngezempilakahle emhlabeni jikelele. E-World Health Organization ukusungula uhlelo lokusabalalisa ulwazi lokumelana lezihlakalo eziyingozi kwezempilakahle ama-medical emergency hubs. Kusenzelwa ukubana kuthathwe amanyathelo ngokuphangisa lokucebisana ukuthi abantu benzeni ezigabeni ezitshiyeneyo zelizwe. Inhlanganiso ezizimeleyo zakwele Senegal sezisungule imikhankaso yokuvimba ingozi yokuthiwa kwehlanzi okwedlulisa amalawulo okungakhokhelela ekutshabalalisweni kwempilo yezinanakazana lezinyamazana zendle eziphila emanzini. Kule ndlovu zakwele Malawi ezifika amakhulu amabili lengxenye 250 ezikhangelelwe ukususwa endaweni egcinelwa inyamazana zendle eyeliwonde zisiwa eKasumu National Park ekupheleni kwayo nale inyanga kaNtulikazi. Lokhu kwenziwa ngenjongo yokuphungula inani lendlovu lezi eziseliwonde ngoba seziziningi kakhulu njalo seziyingozi empilweni zabantu.
Lezo ke bekuzindaba ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kwezemidlalo, iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi linqobe eleSingapore ngamaruns edlula alikhulu 111 emdlalweni walo wakuqala kumkhankaso wokudinga amaqembu azakuyadlala umncintiswano wezizwe zomhlaba owe-2022 ICC T20 World Cup ozaqutshelwa kwele Australia. Intethelo zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leZimbabwe yilo eliqale ukutshaya ibhola labuthelela amaranzi angamakhulu amabili lamachumi amathathu lesithupha lilahlekelwe ngabadlali abahlanu kuthe leSingapore seliphendula lenelisa ukuthelela amaranzi alikhulu lamachumi amabili lanhlanu lilahlekelwe ngabadlali abayisikhombisa. Umlandeli womdlalo kakhilikithi Washington Zibanda uthi bekuqakathekile ukuba iqembu leZimbabwe linqobe emdlalweni walo wakuqala.
Abafana basekhaya badlale kahle kakhulu emdlalweni wabo wokuqala lapha bengqelana lesizwe saseSingapore. Sithemba ke bazaqhubeka kanjalo ukuze sinikeze amathuba okubana ke sidlulele phambili. Ngakho okunye siyabonga abantu sibabonile bebuya ukuzoxhasa abafana, so ngathi ke abantu bengabuya ngobuningi ukuzosupporta isizwe abafana bazizwe bexhaswa labo ukuzabanika intshukuntshu zokubana ke banqobe endlaleni yabo elandelayo.
Iqembu leZimbabwe leSingapore kusibaya sikagroup A ndawonye lele United States of America kanye lele Jersey. Iqembu le-USA linqobe leJersey ngama-wickets ayi-92 emdlalweni odlalelwe enkundleni yeBulawayo Athletic Club. Kumidlalo elandelayo iqembu leZimbabwe lizadlala lele Jersey ngolwesibili kuthi ngolwesine lizadlala lele United States of America. Ocubungula umdlalo kakhilikithi uDumi Praise Dlakama uthi iqembu leZimbabwe kuzamele libophe ziqine kumdlalo wangolwesine.
Ukulondoda otshaya we-United States uTaylor otshaya i-century 101 from 55 balls ke kutsho ukuthi nguye ke umuntu ama-chevrons okuzamele amnanzelele yiwo ozadecide ukuthi ama-chevrons azahamba kuma-semifinal nxa engadla i-United States. Kodwa ke lawo amanye amaqembu akhatshana kakhulu kweZimbabwe oSingapore labo-Jersey kusasela umsebenzi ukuthi bafike i-level eZimbabwe khona nxa sikhayela khona kanti iZimbabwe ile test status and iyinemba ye-ICC full member.
Kusibaya sikagroup B kulamaqembu abalisa ele Papua New Guinea, ele Hong Kong, ele Netherlands kanye lele Uganda. Amaqembu azaphutha imidlalo yezibaya ehlezi endaweni yezimbili eziphezu kwezifaya yiwo azadlulela kusigaba esilandelayo esesemifinal ukuthi lawo azanqoba lapho yiwo azakuyadibana kufinal kube yiwo njalo azakuyaphatheka kumncintiswano wezizwe zomhlaba ozaqhutshelwa elizweni lase-Australia. Kumidlalo yesibaya sikagroup B iqembu leNetherlands linqobele Papua New Guinea nge-52 runs ukuthi ele Uganda linqobele Hong Kong ngama-wickets amabili. Sikhangele umdlalo wenguqu, iqembu le-Highlanders selikhuphuke lahlala endaweni yesithupha engalaneni yemiklomelo kwisigaba seKasilaka Premier Soccer League ngemva kokunqoba ele-Manyika Diamonds nge-3 kanyanga ngesonto. Iqembu le-Highlanders lemiklomelo ngamachumi amathathu nge
ngemva kokudlala imidlalo yangamachumi amabili phezu kwengalane kuleqembu le-FC Platinum lona elilemiklomelo ngamachumi amane lantathu njalo elinqobele Bulawayo Chiefs nge-1 kanyanga umgqibelo. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Khathesi-ke esigabeni sethu lapho esinika ithuba abalaleli bakastudio 7 ukutsho imibono yabo sesibafaka-ke enkundleni okwamanje.
Sanibonani basakazi be-Studio 7. Line lisakaza njengoba zinjalo bafowethu. Sidiphilani, niphile maliphilile bafowethu, siyabonga. Mina ngupanda moyo kugongo kwama village ward 9 kulilima west. Lapha kukhona into mina engibona ngani lapha kunzima lapha. Lapha sekuthiwa kula bantu kule amaroli kuyathiwa kule roli ethwala abantu isiyabe siyarejista ukuvota. Kuchoni kunoko noma sebevota bayasebevotela ngabazathwala futhi besiyavota. Akikulungiswe lapha kathi sekwenze njani ukuthi kona kube le ndawo ababuya khona behlale noma iviki or couple days abantu beregister ukuthi abantu bayathwalwa kuthiwa bayeregister ukuvota. Akuzakali kahle, mina ngikuboni kahle. Ake sifake namehlo lapho ukuthi kwenziwani lapho, kwenziwani ukuthi kona kungabuya abantu laba. Bafana labo ezithupha bayabuya one day badlula, bayadlula abanye bezwa kuthi asebedlulile. Ake kuzwakale ukuthi le nto ikhulunywa kuthiwa kuyalungiswa ukuvota, kuyarejistwa, kuyathatha izithupha. Niyabonga, ngingabi mude kakhulu.
Studio 7 niyaphila, ninjani basakazi? Yalibingelela basakazi bami, yalibingelela kakhulu lonke. Ya, yalibingelela kakhulu mpela. Ya, hayi, siyabonga kakhulu, siyabonga izindaba, siyabonga izinews elisinikeza zona ezinhle. Ya, siyabonga kakhulu. Ya, hayi, kuhle kakhulu. Ya, sizilindele izinews, izilindele inews. Ya, kuzesiphawule phela, kumele siphawule ngento esizizwayo ukuthi khona manje kwenzakalani. Asila radio lapha manje. Ya, cela lisiphe izinews kakhulu, siphe inews, lisiphe indaba. Ya, lisiphe indaba, uzesiphawule lokho sekuzizisa lathi ezweni lakithi. Siyabonga kakhulu, siyabonga kakhulu.
Salibonani kwi-Studio 7, salibonani. Nathanda ukuthi badala eZimbabwe eBulawayo ngapha sinanzelele kulo mpholisa lo kuthiwa ozibiza Siliva lo wethulu. Aleke ababezekhaba ke behlasebe bezama ukulandelela yena into zonke azenzayo ngoba uyathatha imishova lapha eyivalela ngale uye eDrilolwe. Isibhathe sipesithi osuke silabo $80. Thina siyithanda into enala yenzayo sibe sisibhadala isi 1000 pound efine kumbe 2000 pound efine yena besithatha $60 kumbe $80. Kanti indaba yona igazethe, i-government ingazi igazethe into ezifunakalayo emjoveni kawani sibekwazi ukuthi ama-finde yalokhu amingangaka, lokhu amingangaka wani sezivele sipha ama-user la i-government kawani kulolokhu yoke siziphe umuntu emzini wakhe, siziphe umuntu esiyakudlalalela emuli yakhe emzini wakhe. Salibonani badala, mna ngithanda ukubingelela lonke ku-Studio 7. Nawe ngithanda uphawula ngendaba le ama-corruption la enzakala kolayo ikakhulu kolayo. Babezekho isicela bezama ukuhlasela kudrilolo, emaphoyisa edrilolo la ethatha imijova yabantu siyayivalela ngale kule nkalakathi ye-corruption efihlekeleyo kwaphana ukuyivalela imijova naleyana, ngoba imijova leyana igcina iphume kwaphana isibhadaliso 100 kusiya kubo from 50 kusiya ku-100 US dollar. Okokuthi ukuthathela mbanga kubamba sebekuthatha imijova beyovalela ngale sophuma ngokodiza enkalakatha
zemba. Labo-ke ngabalaleli bakastudio 7 esibanike ithuba lokuthi batsho imibono yabo ngokwenzakala empilweni yabo. Singekehlukani isihlobo othi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela njengoba isikhathi sesiphelile. Uzulu weZimbabwe ukhala izimathunzi ngodubo osolukhona elizweni lokuthengiswa kokudla lempahla yonke ngedola leMelika. YeleZimbabwe limanyene lamanye amazwe awezwekazi le-Afrika namhlanje ukunanza usuku lokulwisana lenkohlakalo olwe-Anti-Corruption Day. Iqembu labesilisa ilimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi linqobele eSingapore ngamaranzi edlula likhulu 111. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri.